sesikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwa ngeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba ningakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea inobudlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba ke sebecebaya ngapha eNorth Korea asikwazi ukuthi kuzahamba kanjani, kodwa ke engxenye kungagcina kusibe ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose ligijimali siyahambe lisiyahali. Kungenza lingayo ukuphambanisa ubudlelwano. Kodwa ke ucacekile ukuthi iZimbabwe liqhise ukuthi nxa ilanda into enjengalezo ngithemba ukuthi kade abayabekade kube lokucubunga wananzelela ukuthi hamba usezophambanisela ubudlelwano. Kodwa ke khona singeza kubalekela kungenzakala ukuthi kufanele kunobudlelwano obuphakathi kwamazwe amabili bese kuphambanisa ukusebenzelana ndawonye kusikhathaze kusasa. Kodwa okwakhathesi sinethemba lokuthi engxenye bazaliqhubeka bayibambe kuthi indaba le kuqhubeke kunobudlelwano obuhle kungela kuhlukumisana kumbe ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe leSouth Korea liphathisa amazwe akuzwekazi leAfrika ngokuthuthukisa iminotho kumbe hhayi bazathathelwa njalo umnotho.
Amazwe ayesiwananzeliyo abo-South Korea neSouth Korea la manje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe emazwe lakule Afrika bebuya beZimbabwe. Eqinisweni injongo yabashiya ukuthi bathuthukise umnotho kangako, kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela